Umongameli Vladimir Putin weRussia usetshayele umnumzana Joe Biden ihlombe ngokunqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika kulandela ukugcizelelwa kokukhethwa kwakhe lidale le-Electoral College izolo ntambama. Embikweni owethulwe lidale leRussia eleKremlin namuhla, umongameli Putin uthe okhangelele ukusebenza kuhle lomnumzana Biden belwisana lengxaki ezibhekane lomhlaba. Umongameli Putin wayethe uzaqala amelele ukuthi ukunqoba kukamnumzana Biden owebandla lama-Democrats kuqalwe kugcizelelwe engekamtshayeli ihlombe. Ekhuluma izolo ngemva kokugcizelelwa kokunqoba kwakhe umongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, umnumzana Joe Biden uthe intando kazulu eye-democracy ivele sobala ngokukhethwa kwakhe, wasola uTrump esithi uzama ukubuyisela impumela yokhetho emuva. Uthe okhetho lweMelika luzahlala lungoluthenjwa ngabantu emhlabeni wonke, njalo luyisibonelo ngoba lukhululekile. Umnumzana Biden ukhangelelwe ukugcotshwa mhlaka-20 ngenyanga ezayo ukuthi abe ngumongameli. Umongameli Trump ubezama ukuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba, kodwa idale le-Supreme Court lisanda ukulahlela khatshana isicelo sakhe. Ngakwelinye icele, ukuvota kwabantu kukhetho lwesibili olwe-runoff olokudinga amalunga amabili awedale le-Senate azamela idolobho le-Georgia kuqale izolo, njalo indwendwe ezibikwa bezingazinde njengalezo ezazikhona kukhetho lwakuqala. Umnumzana Biden uthi uzakhankasela amalunga akhe ancintisa kulolu khetho namuhla, njalo ukhetho lolu olwe-Georgia yilo oluzakhomba ukuthi yiliphi ibandla elizabe lizibambile kudale le-Senate phakathi kwelama-Democrats lelama-Republicans.